ekhona ukuthi thina abantu abazalwa beZimbabwe sigcwele lapha eSouth Africa ngihlala ngitshela abantu ukuthi abazalwa beZimbabwe ababaliweyo abangena ngamapassport bafika 3 million. Kulezo 3 million bagcwele amaZimbabweni, bagcwele endaweni ezitshiyeneyo, baseCape Town, baseDurban, balapha eJohannesburg. Kodwa thina sibone kulo mbono omuhle kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi yini esingayenza ukuthi lathi sincedise ngendlela esizikwanisayo. Safika endaweni yokuthi sibone ukuthi nangcono sibaphekele nje khona lokho okuncane kungabasiza endaweni ezijeneyo khona ukuthi siyilungise kahle iZimbabwe. Siyakhona ukuthi ifike endaweni yokuthi labo babuyele bayevota, hayi bangalalela. Yikho kwenza ukuthi sihambe, ukuthi sihambe siyabaphekela sibanikeze lokudla.
Uphinde waphatha le ndaba yokuthi abantu kumele babuyele ekhaya bayovota, belikhuluma labo libaxoxisa ukuthi kuqakathekile okungakanani na?
Yes, sikhulume labo kodwa asikhulumanga okudiphu kakhulu ngoba injongo yethu ukuthi besihambe kumele sihambe siyebanika ukudla.
Hayi, ngiyabonga.
Sikhuluma labo, sikhulume labo kakhulu kodwa sigcine sicela ukuthi kube lelanga ukuthi singahamba siyekhulumisana labo ku-meeting, siba-explainele kuhle, sibafundise ngendaba yokuvota ngoba abaningi bakhona abakwazi ukuthi kuyavota eZimbabwe next year.
Kuleso sikhathi sakho uphila kwele South Africa, ungathi uhlangene lezalwane ezingaki ezibhekane nalolu dubo lokuhlala emgwaqweni?
Ngawutshela amanga nxa ngawutshela amanamba ngoba ukhumbula ukuthi mina ngile 2 years kuphela ngihlala eSouth Africa, but kulezo 2 years sengibona into eziningi kakhulu. Sengibona ukudubeka kwabantu abaningi. Abantu engihambe ngababo ye-weekend le ephelileyo ukuthi ngabantu abakhona lapha eJoburg. Lapha besihambe khona sitshele ukuthi kulamaZimbabweni ayi 3,000 ahlala e-car park kuphela. Indawo encane kakhulu kodwa kuhlala abantu abayi 3,000.
Kukhathi lakho elebulenjini bokuthi libasayele Facebook, nibona ubhale ukuthi uhlangene nabantu ababhekana nalo duko lokungaboni kahle, abanye bengela zandla. Bakhona abaningi na abakusimo esinjalo, njalo ngubani obasizayo lesidingeko zabo?
Baningi kakhulu. Njengokukhuluma kwami ngikutshela ukuthi endaweni lapho bekulabantu abayi 1,000 amaZimbabweni, bebesitshela ukuthi half yalabo ngabantu abangaboniyo, ngabantu aba-physically handicapped. Bayazisiza laba bantu. Umsebenzi wabo yikuhamba besiyacela kwama-robots, besiyacela usizo. Ukhumbule ukuthi indawo lapho abahlala khona abahlali mahhala, bayabhadalisa i-rent endaweni embi khona lapho. So akula muntu obancedisayo, bayazincedisa. Behambe besiyacela, kodwa ukuyacela lokho kubafaka endaweni yokuthi baba vulnerable again.
Njengoba isikhathi sokuqalisa umqando sesifikile, i-winter kwele South Africa, kuyini okuzakwenzakala kulabantu?
Sine-project yokuthi sizayilauncha this week, iviki leyobuyayo. Kucela abantu ukuthi ingubo abangazisebenzisiyo ezindlini babuye bezozifaka for this project. Abangaphandle kwamazwe kuzavulwa i-GoFund wama-project ona lawo ukuthi abafuna ukunikela izimali, banikele izimali sibuthanise ingubo, siye banike ingubo njengoba uJune lo sengena. UJune abantwana baqamba ngomqando.
Laba abafisa ukubambisana kuhlelo lwakho lolu bangakuthinta kanjani?
Bangangithinta ku-Facebook, bengangithumela ama-message. Ku-Facebook njalo kule number sizoyifaka nxa sesilaunche i-project leyo ezayo ukuthi bengakwanisa ukusithinta khona lapho.